Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Azomuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlaka 20 kunhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani iqinile seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilize liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lweRTGS dollars kuqhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa ledollar leMelika.
Asazi ukuthi rate iza kufika ngapi. Ukhisimuthisa ukuhla engcenye 1 is 200 asazi. So kuye service asibili.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqakathekiswa ezikolo. Namhlanje siqhubeka sixoxa lo mnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Lapho kwaliwa khona okuzwayo sengurungu lephezulu i-National NDS kusiza ngapha ukuthi ngoyo kusiza phansi la. So izaphu yiyo elwayo i-National NDS. Zange kwenzeka i-National NDS aphelela lempumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele cabinet kumbe ishadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla leMDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Lo mnumzana Elias Mudzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla leMDC uChamisa ulamandla okukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano weCongress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu abatsha kuhlanganisela uAdvocate Mahere ongusecretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president uKomichi usengene usebenzela ku-directorate ye-ofisini kapresident uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah, kungene u-Honorable Daniel Molokele siyamazi ukuthi nguwe wange ube ngu-former vice president we-Zimbabwe National Students Union ezinasu njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe e-parliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambrana ngikhofidence ekulu njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angena nayo uhulumende elimncedise ukuthi ilizwe liphumelele sekakahle. Ngibone ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje kukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabela lokho kwenziwe President Chamisa xasikhangela amabizo lawa awafake ezikhundleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezulu kwalokho, ungathini ngaleyo mbono?
Akula zikhundla eziphezu kwezinye kubandla le-MDC. UPresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo lemisebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, mbona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba ngumsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelela ukuthi uPresident Nelson Chamisa usezimisele ukuthi sibange sitshe sesingena kuso sesizoqhubi ilizwe silise phambili, sincedisane lezwekazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswa kahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembe lingani liqinile, seliphumile manje. Akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liya leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ese-London. Ngameli Emerson Mnangagwa okole Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle lelemelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende welemelika umnumzana Tibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka onalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter, uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi, njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisithiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo, osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakali ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji ukhuluma okunye, umthulincube ukhuluma okunye ukuthi how will they provide the solution. So asazi ukuthi rate izakufika ngaphi. Ikhisimusi sizakudla engxenye 1:100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokhu Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, baya belokhu bengathola ama-RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama-US dollar or other currencies. So atshone lose i value ama RTGS lawa. The other matter ekhoza le lack of confidence, as you can see ama policy makers wethu bayatshintsha ama policy every month, so akula certainty ku market. 1 month bad sitshela ukuthi hayi abalethi i-currency entsha, next month sebetshintshile, Zimbabwe is getting a new currency. So akula umuntu ole confidence ukuthi what will happen from 1 month to the next month with the current policymakers esilabo. So into lezi combined they are undermining the currency yethu ikholi bona lokisiwa. So noma bengalethi currency yenja iza landele the same process as this one and previous currencies before this eswazamileyo.
Uhulumende uthi inflation isifike ku 97.85%. Oke waba ngumphathi ntambo ezemali umnumzana Tendai Biti uthi iinflation ikubo 500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Hank oyingcwethi kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele. Yena uthi iinflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho i-inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga lawo wakhulumelayo ngoba it depends ngema calculations akho and all these individuals basebenzisa ama methodology atshiyeneyo. I-RBZ ile methodology yayo which is what produces ama figures lawo of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifiga ngiyakhangela estratini uthi yini okwenzakalayo, ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakutshengisa i-price inflation ukuthi ihamba njani and from there you can also see le rate lethu ukuthi litshintsha njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than i-97% leyo.
Alo-ke ngumnumzana Kelvin Manduna ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu ze-PhD e-Howard University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Iningi lezalwane zeZimbabwe eselihlala kwele Bhilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBhilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ukungenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga khona manje ngizihlalele ngilabantu abamathathu.
Umnumzana Themba Jo omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBhilitane umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukele kakuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa sengile muli yami khona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4.
Unkosazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBhilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele Bhilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Loba nje ungayisibo bonke yabacela wophepheli yabahlukunyezwayo inengi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhena lakho okwabenza babaleka elizweni lawe uzobona ukuthi lolu asilodaba lozicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwayo ibunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayouth ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwale UK. Bangifike UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize nisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami iyakuphi. Bengizoba nje into or bebezothiwa bendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele Ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama langu ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela iNatfarm, umnumzana Newman Madzikwa, utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo umnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zabalaleli bethu, lina ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba bafana abafundileyo bekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions but liqotshwa ukuthi qotshwa ukuthi asiproduce njenge-country. Siyenza ukuthenga i-foreign currency, iqotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Fuza fundiswe ngabantu bezanu PF ukuthi eZimbabwe fuze sithengise lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
I-Studio 7 wasakazi nyabingelela, sicela ukuthi lathi masifakile vela ama-recordings ethu bantu enkosi lowavule ngoba lowavuli siyafaka lezijule sele silalele kodwa singawezwa egalo. Ngumandla enkosi ngkwele eBotswana nangiteshi ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje. Kube le mali yakithi nje kumbe nxa ukuthi ungamerika akwanisa abeke intambo phansi anikeza abanye abakwanisayo ngoba thina lathi akukho mnandi kwamanye amazwe sithezi khona kwele Botswana kunzima. Asikuthi kulula seze khona ibonakala ibonakala nzima uma uthi usasebenza subaleka futhi.
Sanibonani bantu bakithi ninjani nonke? Hayi bantu bakithi sibonile izwe eliyoka lishona lisiya phansi bantu bakithi. Hayi izimbabwe akuna kuphika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo abantu bakithi. Inyanga kwangeke sithi ngumongameli ngoba ungcole kwayena okokuqala, ungcolile kwayena ulisela ungumbulali. So ilizwe lizwe uba nobubelo kanjani yena inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba omuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oclean at least kube kungcono. Manje kokuqala nguye umbulali. So into enjalo abantu bakithi iba nzima kakhulu. And umuntu oqala nokusela nguye otshontshayo futhi. Ba-rich la abantu be-ZANU-PF laba and batshontshela batshontsha imali yonke ezweni bayithatha yonke bayihuquluze yonke bayifake endlini zabo. Hhayi mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani la bazalwa ngubani. Abantu baze befane bonke kungela ukuthi lo uzobangcono befane nje bevumelana into eyodwa. Bheke ukuthi Zimbabwe kuphi manje. Ilizwe liyashona lele. Bona baphika badayi manje sekubonakala lapho esiya khona. Siyabona libonakala lijona lesiya phansi stilibeka bebhizi lesho njalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu baya bayinyanya vele abafuna abantu abanyanya babazonda okugawulela bochuma labo baba siyalinyanya madoda. Loba libhizi livula imilomo lenuka njengenyoka la siyalizonda madoda silithande ngendlela ukuthi likhulu into ezela ngqondo emphakathini. Lifundisana ingane litshontsha abantwana lidibeke kuphi likhulile kuphi abantu babeni. Abantu bangcono ngoba vele bafulawa hamba phezulu njengenyoni. Itabetu bayikuphi madoda? Azi inhliziyo zethu zibuhlungu akungicwayeka abasithukani siyabonga abalaleli. Kodwa zamani madoda ukucabanga kahle. Uchuma licabaye kahle likhuluma into lengqondo madoda. Selikulile siyabonga abalaleli banithanda lonke nithanda lonke emahlaba ezulu.
Hayi thina sibe nokuba ngconywana. Kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni abantu bakithi yizo. As he says, sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani, zibele kanjani, zishone kanjani. Into esenza sibe siloko sibhizi sikhuluma lana, sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi. Akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo. Sizwa sinosizi kakhulu, ma uzele, kuyahela mpela ukuthi eshi, manje sibethu akunamagesi, indlala. Kodwa zona iziphathamandla zethu azizihluphi, azizikhathazi. Sithi sidla phansi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe. Hayi sithole nzima abantu bakithi. Loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinanga sizoxola. Kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyaziphandela. Apa bafowethu bashonele egangeni. Kuthiwa kuzwisa ubuhlungu abantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya. Into sisixoshela izulu.
Wasalabanani balaleli. Abasakazi ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owaseManama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa okuyimbali evele ifihliwe yavele yafihla ukuthi ingayazakali ingabi khona ingasakazwa noma yikuphi womsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga uStudio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko abavekuvuyo kuviyo nezipra nezaphu. Ngiliqhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lwethu nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi siyabonga Zulu kandaba elisithumele imilayezelo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esiqoqa khona ngembali yebandla leZaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo. Siqoqa lohalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla leZaphu.
so abantu bebizwe lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bemathelelen sawo sosilindiza lakujz moya akulandawo engalamuntu ebhinga kulabo mtanga enhlono so ibizwe lonke bezilabantu kuzapha zange kube yinto kuthiwa yangancane ngemhluko ngancane njalo ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo sehurungulo phezulu emashonalendi wes kusiza ngapha kubuthi moya kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonalendi wes zange zange ngifike emashonalendi wes waphelela kempumala so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu yazangibe yinto emathekelen yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebheleland njalo ilokhu libandla lemathebheleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonaland bazame ukuqitsha ukuthi izaphu yasemashonaland and then okunye of course ukuthi abantu bemathebheleland bebaningi kuthi ngoba beqhuma lapha besiye ezihambe beqhuma ifolo bebebaningi njengesiqhubalekele lokho kodwa-ke labemashonaland bebebaningi to the extent ukuthi unongwe nalona abaqenda beningi ikhomanda ye-army bathenga izit and baningi abanye bayengisisho staff uzitra ngiyamkhohlwa lukawayengowemashonaland west so abantu abaningi abezitra top level babevele emashonaland babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni beyotshayele ukuthi inkunguvela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzaphu abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonaland west ababebezii lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonaland izaphu iqine emathebeleni ayisiko eliqiniso lakhona ngoba kudala thina sasisakhula siyizaphu sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zaphu evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubo khona kuzingu avela kubo wawa sasiwathola emashonaland iza ngapha kobulawayo kude yaza kwerana unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uzumdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisazazibau umuntu owenziyisazabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba inkomo owaphuma ebaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besicingisazazibau kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala engilanda kweminyaka ngakalungiswa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu babefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisazazibau
lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani indlebe
amagama ngikubiza ngawo ngabe uluthanda liphi amagama ngikubiza ngawo ngabe uluthanda liphi uthi unembeza ngaphakathi nginankululeke uthi qiniso lingaphakathi mina ngithintela bese ngithintela
hayi isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa ngo-6:30 ekuseni.